Lanxa udaba lwegcikwane le-coronavirus lusekudwini emhlabeni jikelele njalo seliqhamuke kuleli, iningi lezakhamizi zemaphandleni lithi lisemnyameni ngalo kanye lokumemetheka kwalo, kungakho lithi kuyadingeka ukuthola ulwazi. Unkosikazi Betty Nyathi ohlala eNkangala eStezi uthi babhekane lodubo lokusilela kolwazi ngaleli gciwane ukuze benelise ukulinanzelela lapho lithe laqhamuka.
Lapha silohlupho lokuzwa ngomkhuhlane okuthiwa yi-corona. So asikwazi ukuthi nga ngumkhuhlane bani njalo uyenza njani. So besifisa ukubana sibe kwazi ukuthi lanxa sibona omunye umuntu eselawo ukuthi sizabona njani ukuthi yiyo yini. Njalo asila ngcazelo eyokuthi khona kumele siwunanzelele njani. Siwubala siwuzwa kuma-WhatsApp nama-village workers. Asiwabona ukuthi basicase ngalowo mkhuhlane.
Sinenjalo isakhamuzi esiteze unkosikazi Silibazitho Khumalo uthi njengezakhamizi badidekile ngaleli gciwane le-coronavirus.
Siyawumangala umkhuhlane obuya one time usubambe umhlaba wonke. Vela kazange sithiwe vele woningi ukuthi kuba nje nokuthi sizivikele njani vela kasitshelwanga. Siphuma ukuzwa ukuthi sokulo mkhuhlwa amabhoda asevaliwe sokuthi kungathangani. Ngasisakwazi kambe kulo umhlaba nje njengoba nje abantu behlezi bebuthana. Akusamelanga sibuthane. Sizwa kutsho njani?
Unkosikazi Neli Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi bathole imfundiso ngaleli gciwane bazathabalala emakhaya ngenxa yokuswela ulwazi.
Sesitshana amakhanda kunapha suyahlangane lo mzalwane uthi sabona akuniki ihlombe. Asisakwazi ukuthi kumbe amahlombe lapho ezandleni lapho kulapho kuphuphuma khona leyo nto kumbe kungaphi. Njengoba lo hulumende kasitsheli lutho uphonge uzithulela njenge-AIDS le yabuya yaceda abantu. Namhla isibuyi i-AIDS yesibili kasasitsheli njalo, hhayi sizaphela.
Uhulumende sekumele athathe amanyathelo okufundisa uZulu emaphandleni ngaleli gcikwane, kutsho unkosikazi Nomvula Ndlovu esitezi.
Ngiyamangala ukuthi ngathishiwa uhulumende angathi sizwa ikhorono leyo esingayaziyo ayekele ukwenza ikhampeni. Abantu kwabakhe kathi basebenzana bakahulumende baphonge uhola behlezi bengahambe emakhaya lapha befundisa bechumayela ngayo, hhayi phela sizaphela. Sikaboni lama-posters, asiboni lutho. Kuthi ngawo ama-posters asegcwele indawana yonke yasemathebeleni South.
Unkosazana PM Ngwekazi osakhulayo ophila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe ezothengisa kuleli uthi usesesaba ukuchapha imngcele ngoba engahlaselwa yileli gcikwane.
Sabanye sidinga ukuzithengisela, sichapha ama-border, sibothi izinto zethu sizithengisela, kodwa ngoba sekulo mkhuhlane lo sesesaba lokuthi siphume elizweni siyedobhadobha izinto zethu. Yikho thina esiphila ngakho, yikho esibhadala ngakho amafizi abantu abethu. Njalo thina sithi umkhuhlane we-corona lo ulapha kuleli eZimbabwe kumbeni lapha thina esitezi besingakezwa lutho ngawo, besingakaboni lutho njalo asazitho, besisacela ukufundiswa kakhulu ikakhulu thina ontanga.
Unkosazana Rosemary Moyo isakhamuzi emawane ukuthaza uZulu ukuthi aguqe athandaze kuNkulunkulu ukuze lo mkhuhlane utshabalale.
Siyakwazi ukuthi sisemhlabeni wezinto zonke njalo kule mimoya emibi siyanxusa lamanxusa amakhulu kubana singene siguqe sikhuleke simnxusa ubaba uNkulunkulu kubana yena asisize asivikele kulowo mkhuhlane esigabeni kumbe ngithi emhlabeni wonke jikelele, ngoba kulezi ngane seSouth Africa kulezi ngane endaweni ezitshiyeneyo uNkulunkulu asilwele kuwo ngamandla kamoya engcwele.
Kusenjalo amanyathelo athethwe nguhulumende akuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus alakho ukudala ukuthi izakhamizi zihlaselwe indlala ngoba ukuhanjiswa lokwabiwa kwalokho kudla emakhaya oqoqwe inhlanganiso ye-World Food Programme kumisiwe kule viki. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili wazise ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela ukukhonza emthato kanye lemidlalo. Izakhamizi zibuthana ngobuningi lapho zikholiswa lokhu kudla, kodwa ukhansila wentepe uMnumzana Miklas Ndlovu uthi zizabulawa indlala xa lokhu kudla kungamiswa ngenxa yaleli gcikwane.
Nxa kungahanjiswa village by village abantu bayabe balutshwana evillageni, abantu bakhona bayabe bengakwani even 50. So ngibone ngathi lokho ungasolve iproblem ngoba ungavela kuvalwe. Ah. Sesidala omunye umkhuhlano odluli ikorolo zadubulala abantu masinya. Siyaba sesibulawa ngama izithe ezimbili. Umkhuhlano wendlala lomkhuhlano wecorona yonke yabisibulala.
Umnumzana Gerald Mano wenhlanganiso yeAfrica eyobona ngokuhanjiswa kwalokho kudla emaphandleni uthi basadinga indlela zokukwaba bengephula amnathelo athethwa nguhulumende akuvimbela kumemetheka kwegcikwane lecorona. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo ubike izolo ukuthi sewuqhamuke umkhuhlane wecoronavirus kuleli. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.